akuphikiswa lokho ngoba vele labo amashona bayakwazi ukuthi akulabizo esishoneni elile meaning elikhuluma ukuthi Chirundu kumbe Kariba babo bechintsha befaka u-R okwakusebenza khona u-L indawo yamathonga la masiko akithi yiwo vele ayenziwa esiwahloniphayo endaweni zona leziya size siyobamba i-Victoria Falls thina njengebandla le-MRP we are geared to consolidate the Zambezi province ukuthi ibe in the process towards the self-determination ngoba silwela ukuthi konke lapho okulamasiko esintwini for the people of Matebele and amasiko kavusele thina sithi i-province yethu through i-MRP izaphuma kupela ngoba kula elinye ibandla eZimbabwe elikhuluma nge-self-determination ngaphandle kwe-MRP i-MRP ikhuluma ngokuthi abantu benze njani abantu bakhululeke endaweni zabo so thina sibona ukuthi abantu besishone ngesikhathi bechintsha amabizo befaka kwesishone the process of to respond to the demands of the grand plan of 1979 to shonalize the whole nation so thina sithi hayi thina asivumelani lakho khonoko
bona abo limi lwesidonga baningi kakhulu yini eZimbabwe ikakhulu nxa sikhangela ukuthi kabaveli eBinga kuphela
abantu besithongeni abakusimtshembu bangathatha abantu besithongeni abaseVictoria Falls Mola Mayovwe Jongola Katenge sinamsanga size siyobambika Zungula Chief Wange Chief Nekatambe lo chifa uchifu lo owenziwe ekudenti kathesi lo wonke ama-chief lawana indawo leziyana zingabanjaniswa definitely we are going to constitute our province and akula number of people that is legislated or stipulated to constitute to a province i-province vele ayila number estipulatiweyo ukuthi i-province kufuze ukuthi ibe le number engako there are circumstances that can lead to a sovereign province
ungasitshela ukuthi khona ukuthi Kariba kumbe Kaliba lokuthi Chirundu ngesitonga kuthini
ngiyabonga baba Chris ukuthi Kaliba ngesitonga kutsho ukuthi sikhuluma esindebeleni sikhuluma leliba ukuthi Kaliba kutsho okuliliba okuncane kwakulelitshe elaliphumile ngesikhathi kuyakwa iKariba Dam elalikhiphe a small top notch so abadala babesithi ungayenza imistake unganyathela lapha suhambile so ungakudingisisa uzathola ukuthi lithi kule meaning bona ngase befaka u-R laphana akula meaning there is no literal translation kumbe direct translation of that ngesihlobo sabo ukuthi Chirundu not Chirundu Chirundu kutho ukuthi if you check at the Chirundu border post uzananzelela ukuthi the area is mountainous so ngesitonga ukuthi Chirundu kutho ukuthi sikhuluma nge mountain. That's what it means in short.